Vélez.
Livuka njani mthwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla zimbili kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eMelika, $400 million yokusebenzisa eZimbabwe. Indodana kamoya uJoshua Mqaboko Nkomo ithi kumele kube nekhefu lokunanza imisebenzi yakhe.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende siyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day.
Abantu lokhu bethithibele ngokuvinjwa okuthengiselana umombo.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shembo.
Namhla sixoxa lomunye umlimi kuhlandla lwabalimi.
Abantu abathengayo bayagxila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze kulawe wona kade enkomo uyipida uyithengela imithi bangani bayagxila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi bazadinda imali yeZimbabwe efika amakhulu amane amadola, $400 million, ezasetshenziswa ngoZulu. Umnumzana John Manguja owethule lokhu izolo edala lePhalamende kavezanga ukuthi bazakwenza nini lokhu, loba nje abakwazi ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi imali ezadindwa izabizwa ngokuthi iZimbabwe dollar izavala isikhexe esithiwe imali yakwamanye amazwe esivinjwe khona manje kwele Zimbabwe kulandela ukwethulwa komthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 142 of 2019. Ilizwe leZimbabwe lake lasebenzisa imali yohlobo lwama-bearers checks iyagugudeka okumangalisayo yalahlwa ngomnyaka ka-2009. Kusukela ngaleso sikhathi waso kusetshenziswa imali yakwamanye amazwe. Indodana kamoyi uJoshua Mqaboko Nyongolo Nkomo ithi kumele kube lekhefu eZimbabwe lokunanza imisebenzi kayise owabhubha mhlazinye kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumdeni kamoyi njalo loZulu.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube leJoshua Nkomo and Liberators Day, okutsho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula ilizwe leli, okutsho ukuthi kugoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni babankomo, wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi phela uSibangilizwe Nkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise. Sitshele kancane, wena ume ngaphi?
Dube, uNkomo ngumuntu owayethunywe nguNkulunkulu kulo mhlaba. Yikho ngithe mina ekuqaleni ngithe uNkomo wayengaso politician kuphela, wangena ipolitics ngoba into zomhlaba lowo zihamba ngepolitics. UNkomo wayebuye ngendlela eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. So-ke uSibangilizwe kasukuma eyenze lokho na, uyisithunywa na? Yebo-ke kule sikhosi umuzi indlu leyenzi umuzi lemuzi kule nto yakhona ngisho kule sikhosi sakonkomo, kule sikhosi sakoDube, kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakonkomo? Yebo, ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi kababa? Nxa kusokufanele ngiwumele lowo msebenzi ngiyawumela, angeke ngubalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kaNkomo osele minyaka engamathumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF.
Kulabantu abasemahofisini abahlali lapha ezimsebenzi yabo abagcina into ezinjalo. Into mina engibe isifiso mina kuza khangelwa kulungisiswe konoko ukuthi sikhangele yabona ingqule zethu ezangapha especially emadivelopment ezenzitwa abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu. Ubaba uNkomo vele ilangalele ngabe selafakwa laba yi-holiday ngoba uyakudeserva kunukwana.
Umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphinde wathi ziningi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo uNkomo. Wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngufather Zimbabwe.
UNkomo ayebambanisa kwabantu ayisikho okwepolitiki. Lokhu kubuye muva nxa sikhangela kumbe i-unity ka-1987. Kwakuyinto encane kakhulu. Into enkulu eyenziwa uNkomo yikubambanisa isizwe seZimbabwe kusukisela ngesikhathi eqalisa umsebenzi ngama-40s khonale. 50s, 60s, ebambanisa isizwe semuli yeZimbabwe. Yikwethu kufisayo ukuthi nga leli langa lingaba yilo elenza khonokho njalo ukuthi nxa sisikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli yeZimbabwe ibambane, yazisane, ihloniphane.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi bazonte okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasotsha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni omunye wabo emi phezu kwengcwaba likamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo eNational Heroes Acre eHarare. UZulu wezansi yemandebeleni uthi umthetho ufakwe nguhulumende we-statutory instrument 145 ovimbela abantu ukuthi bathengiselane umumbu uzadala ukuthi babulawe indlala. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo bebhakane lendlala embi. U-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Phansi kwalomthetho uZulu kasavunelwa ukuthi athengiselane umumbu, njalisiphala sesizwe se-Grain Marketing Board yizo kuphela esesile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunyelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephumthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. UNkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku, njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shem. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogokolela ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha emathebele eGwanda North, umumbu wangikhona uthi ukhanjiswe komzimuni which is almost 25 km from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi inyathelo elithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane lawo bejidelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu ematsheteni uthi kabona uhulumende ebele muva ngalomthetho.
Nxa sebetsho njalo sebetsho njalo vele awaphiliseki ko vele ukuthengiselwana kanti ukuthengiselwana kule cala akwale emthengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired e-Marshall Parents Shiri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Zimbabwe, the voice of America.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. I-263 chart ibika ukuthi umnumzana Tererai Obey Sithole umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ulimele engozini yomgwaqo eNorton izolo emini yantambama. Ikansili yakoBulawayo izachithela izakhamizi amanzi endaweni eziningi kuze kuyefika ngomgqibelo. Ikansili le ithi ilungisa impompi zamanzi esezindala. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kuzasetshenziswa amapholisa ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Kwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume konke elikufisayo. Liyakhumbula ukuthi kumele lenzeni, kumele ufitizele khonaphana-ke kuwhatsapp ube urekhoda-ke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 0120246503188. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Nangumafuku Mahlaba lapha eJohannesburg. Ngifike ngikhulume kakhulu ngalo mhlangano wezinduna lomongameli welizwe waba uEdimnangagwa. Kuyinto enhle ma sekhuluma nabaphathi babantu abayibona abawela lohlupho lombhuqazwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi akhulume ngowakho umlomo, axolise isizwe, kwanele khona lokho. Noma ngeke achaze ukuthi ngubani wethe kwenziwe lokhu nobani wethe kwenziwe lokhu, ngoba konke lokhu ngavusa amanxeba njalo ngeke kwaguqula simo. Kodwa siyakwazi vele ukuthi naye ngomunye wangkhona. Kodwa amazwi okuxolisa anele, ngoba la incwadi yasitshela ukuthi sithethelele abalamacala ethu ukuze lathi sithethelele. Ngaze sifune ukuthi ekhulume amagama abanye abantu asoze kusincede, ngeke kwavusa izihlobo zethu. Kodwa ukuxolisa kuyawe kwelapha amanxeba, kuyapholisa inhliziyo, ibone impilo iqhubeke siya phambili, bezuze usizo abaludingayo, abalimalayo nabasalayo bangkhona ukuze impilo iye phambili. Yikho ukubona kwami engilakho.
Igama lami uLaxon Chabuza, ngikhuluma ngilako leJohannesburg eSouth Africa. Ngithanda ukusho ukuthi lokhu okwenzakala ezweni lakithi leZimbabwe ikuzehlisa ukuzilulaza. Ungagcina ungumzali wabantwana, uzibona ngabantwana ukuthi ubaba uyehluleka, uyehluleka ukuthi asiphilise, silale singene engutsheni singadlanga imihla ngemihla kungenxa yokwehluleka kukababa. Engizama ukutsho ukuthi umongameli welakithi wehluleka ngendlela eyisimangaliso, ngoba nanku wehluleka aze ayehluleke kucabanga nje kuphela ukuthi kambe ukuthi akuye ukuthi isizukulwane seZimbabwe silale sidlile kumele kwenzakaleni. Ungagidimela ukuthi kuthiwe uvala imali yakwamanye amazwe, usehluleka ukuthi uqale ustabilize umumo wemali ukuthi intengo yempahla ezitolo kumele aqale ehlise intengo yempahla ezitolo abesemisa-ke le mali yakwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi ingqondo yakhe ingaphi maqondana yokuvala le mali yakwamanye amazwe. Kodwa uvala imali yakwamanye amazwe ngoba bona sebebenefitile baqeda kulezo mali zakwamanye amazwe, sebefisela abantu ukuthi babancindezele phansi okwentwala mase yiseyimunyile umuntu qeda yancindezelwa phansi. Ifisuthi bona basuthi thina silambile, sizalelwe endlaleni sizafela endlaleni. So kunzima kakhulu kithi njengentsha kwele Zimbabwe. Ngiyabonga.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhubekela phambili ukulwisana kwebutho lamalucaca awe-Libyan National Army akhokhelwa ngu-Field Marshal Khalifa Haftar ofuna ukususa urhulumente ngodlame kwele-Libya. Kubikwa ukuthi ibutho libulele abantu abedlula ichumi esigodlweni sakwele-Sudan abafuna umbuso obalulekileyo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lomnumzana Jubert Mangena.
Zimbabwe kunzimanyana lezi nsuku, as you know, there is this thing, a currency engakaqedakali kahle.
Ye, so singathi wena ungumlimi ungabuka ngikhona khona.
Mina ngisensiza eFilabusi endaweni okuthiwa iGwatemba. Ngama-small scale farming areas, amadala, ama-purchase areas.
Singathi wenzani khonapho ke endaweni yakho?
Right, in the main ngigcina inkomo.
Kumenjani enkomeni khonapho mangena?
Inkomo kithi ziyavuma sibili. But lo nyaka sile problem yamanzi lezulu kalinanga kuhle, so amadlelo azasikhathaza nyana. But sile problem yamanzi really.
Singathi awula mgodi, awulani, umenjani wona ngoko?
Oh, mina sengathinka ama-bowls, I just need to equip them.
Nxa sisigangela khonapho ke inkomo zakho ukuthi zinengakanani, njalo lokuthi wena ubona ngazani ukulima ukufuya inkomo kungani kulungile kumbe kume njani nxa sigangela ezikhwameni lapho?
Mina ngibona ukufuya inkomo yikho okulungileyo sibili. Ukulima lokhu ulimele nje ukuthi abantu bazuze ukudla.
Singathi ke wena inkomo ziningi sibili, njalo ukudla kwenkomo nxa kungela amadlelo esija ugcina usenzani?
Ngangaze ngibe lo hlupho lwamadlelo. Mhlawumbe lo nyaka lapho engizaba lo hlupho khona, but hayi inkomo ngilazo ziyadlula 60, mhlawumbe ziphosa zifike 70.
Singathi ke nxa sukhangela ke ukuthenga ukudla akuduli kangako yini, kume njani nxa sikhangela ukudla?
Ngifuna ukukutshela iqiniso, ukuthenga kungani sokudula, mina kangikakuthengi. Bengile nhlanhla ukuthi iplot lami lilotshani obunene, but kangikwazi ukuthi lo nyaka kuzakuba kanjani. Okwamanje intengo yokudla kwenkomo hayi ngeke ngitshele ukuthi price ngiyayazi kahle.
Ye, singathi ke ukuzingenisa ke emkambo lapho inkomo kuhamba njani?
Kulapho silohlupho khona manje. Njengoba ngeke ngathi ukuthi njengoba imali isitshintshile sokungaqedakala ukuthi imali injani. Njalo abantu abathengayo bayagqila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze. Kulawe wona okade inkomo uyifida uyithengela imithi bangani bayasigqisa.
Singathi ke lina kodwa nxa zisihambisa ezigidini khonapho imalini inkomo i-live weight yankhona xa ngafaka isilungu kancane?
Sa mina kuye kwabuya abantu okuthiwa ngo-CC sales okrofoti bezokhangela izinto zami baziweya bengitshela ukuthi okay bangayithenga kumbe bebekubalisa ukuthi ngamabhondi, babalise ngamarandi, babalise ngama-US dollar, bathi kumbe inkomo ephosile yi-600 kg uzobethi bayayithatha ngama-$600 i-US dollars. Lokho mina bengibona ngabaqile.
Wena ubukhangele emalini kunapho?
Kabi engilazo zinkulu. Emphosi engikhangela ukuthi kambe xa bekanika ama-800-900 US bekungani kungcono.
Kuzobuya amathokazi-ke uwathengisa malini?
Hhayi, angikuwathengisa. Bengisafuna ukuthi zande kancane.
Umnumzana Jubert Mangena ngumlimi wakwele Zimbabwe. Sixoxelaye ese-insiza. Uhlandla lapho sihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika, sixoxa ngokhetho lukamongameli. Lokhu kuvele emgceke kungxoxompikiswano abasanda kuyenza belungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abathi balakho ukunqoba uTrump nguSenator Kamala Harris.
We need a nominee who has the ability to prosecute the case against 4 more years of Donald Trump, and I will do that. Second, this election is about you. This is about your hopes and your dreams and your fears and what wakes you up at 3 o'clock in the morning.
Ukhetho lolu lumayelane lawe okufisayo lokunye okukuvusa ekuseni ngo-3 a.m. okunjengokwelatshwa okulenhlawulo ephansi kanye lokuhlawula okujiyeneyo lokubhekane lakho nsuku zonke. Yikho kumele sikukhangele kukhetho lolu. Ngizabe ngingumongameli ophila labantu njalo ukhuluma iqiniso sonke isikhathi lobenzela konke okuhle. Ngikhangelele ukuthi
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this nation. This president has ripped it out.
Ngibona kufanele ukuthi ngibe ngumkhokheli welizwe ngoba umongameli esilaye usebhidlize ilizwe leli. Ulenketa bejabi njalo kaqedakali ukuthi ngumuntu onjani. Ngumongameli othanda ukukhulumisana lenkokheli ebusa ngocuku.
He's the only president who has act engaged and embraced dictators and thumbed their nose at our allies.
Kodwa uTrump uthi abantu laba badlala ngesikhathi ngoba uqinesaka. kula bantu abedlula amathumi amabili abakubandla lama Democrats abafuna ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2020. Akula okwamanje ophikisa uTrump okubandla lama Republicans. Wezemidlalo abantu lokho bezonde okumangalisayo ngokwenziwe liqembu leZimbabwe Warriors elidlale kubi kumncintiswano weAfrica Cup of Nations kwelekipite. Iqembu leli libhuqwe ngeleDemocratic Republic of Congo 4-0 emdlalweni wesithathu kusibaya sikagroup A. Abafana beZimbabwe Warriors bahle bathwala imitshaqana yabo babuyela ekhaya. Ake sizwe ukuthi uthini uJays Simana Mpofu usithumele umlayezelo wakhe WhatsApp ngomdlalo lowo.
Mkanamkhehla Simana Mpofu. Owenziwe ngama-Warriors kulimaze imoya yabantu abaningi kakhulu. So mna ngicabanga ukuthi iqembu lelo kungcono lichithwe kuqale kwakutsha kusukisela ku-coaching department yakhona yonke. Labana ama-coaches akhona kwamanje ngibona ngathi ngabantu asebelahlekelwe kumcabango, asebelahlekelwe lolwazi lwebhola side isikhathi coacha. Kodwa-ke kukhanya kubonakala ngathi indlela abakhotha ngayo ngeyakudala ayisayiyo yamalanga namhla, ngoba ibhola liyajinja, is dynamic. So indlela abadlala ngayo abafana kuyabona ukuthi inkinga enkulu kuma-coaches abo, ngoba ibhola labo libhola lokuthi kufanele lisuke emuva likhatshwe liyo phezulu liyowela emuntwini ophambili lixotsha le, ayisilo bhola esilifunayo lele. So ensukwini zanamhla ibhola enjani alisebenzi. Into enhle ukuthi coaching department yangkhona yonke ayixoshe umsebenzi kuqala ukusha kudinga ama-coach. Izifa kumele izame indlela zokuthi raise imali, ifune ucoach owaziyo ibhora. I-team selection layo ibe ngenye indaba enkulu ebonakala ngathi ama-coach abiased, bayathatha ama-players ngoba edlala kungaphandle kwelizwe kodwa bengakwazi ukuthi badlala kanjani. Sibonele udlala kwabo Msona ukhipha uJibezize labanye ba-ade bedlala phakathi, kubonakale nje ukuthi ayisibo abantu ofanele babekhona ethimini yelizwe. So lokhana kumelanga kusetshenziswe nje ukuthi umuntu ngokudlala ngaphandle kwelizwe ukuthi umdlala ngcono kudlala ama-players akhona adlala sekhaya. So kufuneka kube le-selection panel esizayo ama-coaches azobuya ukuthi babone ama-players lawo, njalo nxa ulungiselela imidlalo enje ama-coaches aphume alande ama-players laba abangabe bedlala phandle bayebona ukuthi badlala njani emathimini abo, hhayi ukuthi basebenzisa into abazibala emanyuziphepheni. Maye amanyuziphepha labhala ngoba umuntu obhalayo uthanda leyo player amkhampeneri ukuthi angena ethimini, kodwa kungayisikho akwenza. So into ehle ukuthi ama-coaches ahambe lizwe ngelizwe bayebona apho odlala khona ama-players, babona iplay ukuthi idlala kanjani. I-selection yethimu i-biased kukhanya ngathi kulokhu kukhethana okuthi udlala kusiphi isigaba somhlaba. Into embi liyana ekhaya kunama-players azibhora kakhulu. Usandi Marimo, Usandi Sitsamba lowo lawo Raman, ibhola lisekho kuko ngabantu osifani ngabahlala phansi kakhulu. Usandi sithi sikhathi udlalile indima yakhe kwezebhola kathe sikhathi ukuthi ahlaliswe phansi ayeke ibhola straight.
Lo-ke nguJay Simana Mpofu oyingcweti kwezemidlalo. Usithumezele umlayezelo wakhe kuWhatsapp kunombolo ethi 0120246530318. Sifisa ukuthi lani lonke phela lapha elikhona lisithumezele imlayezelo yenu, kube lingene khonapha-ke kufacebook khonamanje litsho ukuthi likubona njani ukwenzakale khona ngale Gibhite. Siyabona ukuthi abantu abaningi sibili bazonde okumangalisayo. Ukuzonda kwenu kutshoni, likhulume elifisa ukukhuluma lingathuki bantu. Siyabona sibili kula bantu abaningi abafisa ukuthi bangene bakhulume ngakhonokho. Lingakhohlwa phela ukuthi nxa lisithumezela uyathatha-ke iWhatsApp yakho uyivule ukhangele kungana okufithizelwayo, ufithizele ube susithumezela i-audio message kunombolo ethi 0120246530318. Ye kunjalo. Soke isikhathi sezomculo uBenedict Nhlapho sethulela idlala edilikazi nje ziyamloma elitsha elithi Bulawayo.
Idlalade eliphekwe lavuthwa busu umculo kamasikhandi oqobo olamachacho ahlaba umgxwele. Le ndlela abalandeli bomculo kamasikhandi abachaza ngayo idlalade likanzinja ziyamluma elitsha elithi Bulawayo. Omunye wabathanda umdumo kamasikhandi oziviza umlandelo omkhulu uthi lulujo oludliwa umuntu ebotshelwe.
Umculo kazinja uyathuthuka ukhombisa ukuvuta i-album ufuna ukuthi uyilalele kahle kahlehle ukuthi ukhuluma ngani, iyahlabusa ma uyilalela kahle kakhulu.
Unemza Mdluli yena uthi uBulawayo usevuke kwathu kwezomculo.
Ikakhulu engiyithanda kakhulu ngithanda yona le ethi uBulawayo. Khona manje abaculi bakithi sebeyadlalwa emsakazweni, kuyinto enhle kakhulu okusijabulisayo thina.
Ngakwelinye icele uMoslet baba kaGundi uthi lidlalade elengoma eziphothulwe ngohlonzi lwaphezulu.
Hayi, lelo CD lishisa ikhothi impela, liyathandeka njalo akukho lula nje ukuthi mawudlala nje weqe leyo ingoma yakhona.
UGift Sonduku Ndlovu uthi ingoma zakhona zile mitsho.
Ingoma engiyithandayo kakhulukazi ngu-track number 2 ebhalwe khenxe khenxe, ma ungabuyifunda lapha iyasifundisa kakhulu ukuthi nazo izigebengu kufanele zibone ukuthi kuyinto embi ubugebengu, ngoba ngokudubula umuntu kusala kule yintandani labafelwakazi.
Kanti-ke layo umculi bathi uyikhuza kamnandi. Yenake uzinja uthi usule imlomo enkulungwane yokubonga uxhaso lwabalandeli.
Ngiyajabula kakhulu ngoba abantu basakhombisa ukuthi bayalithakazelela leli CD. Engathi nje kungahlala kunjalo lingisapote abantu bakithi, angilutho ngaphandle kwenu. Lapho sengikhona kungenxa yemsebenzini, ngoba yilini elingithathela khona ngibeka lapho engikhona.
Kanti-ke okhokhela umculo kazinja umlungisi Madabudabu Jabalala uthi ungathintana laye kuFacebook lawe uzitholele ubunandi lobo.
Bonke ukuthi ungakanani awukhathalekile, kodwa ma ungalithenga leli CD uzabe uzathola yonke into oyifunayo.
Uphuma-ke enkundleni ngale yokholo ethi lithethelelwe izono. Menesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lokuzwa njani umculo kazinja ziyamluma. Phose lakho khonapho-ke sizeuthi uthini. Sibona ukuthi abantu bathini lapha-ke kufacebook. Ubebhe T Bebhe uthi Mkhoma Kips kunjani nyaphila fowethu singazi wena. Wamando khonangale Mozambique uthi uvuka njani Tube, hayi sivukile kakhulu mfowethu wena unjani. Kuzobuya-ke u-Envoy Kuphe uthi kambe ilizwe leli liya ngaphi shuwa. Usanokhoza uthi Dube ngiphatheke kabi kakhulu ngokubona abantu bebutho akade bephezu kwethuna likankomo. Ngibona imifanekiso sibili, thina esintwini siyahlonipha amathuna. Costa Manzini uthi ngikhona Dube, sabona Manzini kunjani khona ngapho. Uvodloza la uthi livuka njani Dube, inetwork ngazanye yakuqamuka ye. Sibona ukuthi inetwork yakuqamuka siyaxolisa kakhulu. Musa Mazibuko uthi Dube kunjani, livuka njani khona ngapho Mthembu, hayi sivukile kakhulu mfowethu. Kuzobuya-ke abanye abaningi sibili bayakhuluma lapha. Lo munye uthi Senkayi ye nguvodloza uthi inkomo zilamanzi okunatha so bathole nzima. Shila Sibandala uyasibingelela Situnjani khonapho Shila lapho khona ye. Siyabonga. Ngakehlukana ukuthi sikhangele indaba bezikhokhela ngamafitshane. Ibhanga leli zeBank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eZimbabwe, $400 million yokusebenzisa elizweni. Indodana kamoya uJoshua Nkomo ithi kumele kube lekhefu lokunanza imisebenzi kayise. Abantu abaningi bazizonto okumangalisayo ngokuvinjwa kokuthengiselana umombo. Sigqiba lapho uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo uGibbs Dube.